lento mawufuna kuhle kuwe nawe yenzokuhle kwabanye awiluli qondile lento mawufuna kwenzele kuwe nawe wokwenza kwabanye kanti ukhala kangaka wena mase kwenzeka kuwe lokhu wawungazi ukuthi induku ziyabuya yini kanti ikhala kangaka lento sebeyishaya ngenduku zayo wawungazi ukuthi induku ziyabuya yini awiluli qondile lento yenza njalo awiluli qondile lento yenza njalo awiluli qondile lento yenza njalo iluli qondile lento yenza njalo Bakuthande qala wena ubakhombisa utha mawufuna bakuhloniphe qala wena ubakhombisa inhlonipho mawufuna bakukhothame qala wena ngokuba khothamela awilula owilula mawufuna bakuthande abantu qala wena ubakhombisa utha mawufuna bakuhloniphe qala wena ubakhombisa inhlonipho singabala kuze kushonila awilula owilula Govilula, govindu kuziyabuya. Awuziyabuya. 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 Govindu kuziyabuya. Awuziyabuya. Awuziyabuya nje. Awuziyabuya. Imvama sibuya sewukhohliwe. Imvama sibuya sewukhohliwe. Imvama sibuya sekukudala wakho. Imvamas buya se ukhohliwe awungobindu kuziyabuya awuziyabuya awuziyabuya nje awuziyabuya obindu kuziyabuya nje awuziyabuya 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 lento yenza njalo awulili qondile 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 lento awulili qondile lento awulili qondile lento awulili awulili qondile lento awulili qondile lento awulili qondile lento Awadala ngawe wena zange wenze lutho baya kusukela nje awuziyabuya awuziyabuya awulili qondile lento mawufuna kuhle kuwe nawe yenzokuhle kwabantu awulili qondile lento mawufuna wenze kuwe nawe wokwenza kwabantu kanti ukhala kangaka wena mase kwenzeka kuwe lokhu wawungazi ukuthi induku ziyabuya yini kanti ikhala kangaka lento sebeyishaya ngenduku zayo wawungazi ukuthi induku ziyabuya yini awiluli qondile lento yenza njalo awiluli qondile lento